Umnumzana Mphoko umiswe emthethwandaba kamantshi wobulawayo namuhla esethezwa icala lokusebenzisa iwofisi yakhe ngendlela engayisiyo ngokulaya amapholisa ngo-2016 ukuthi akhulule owayengumqondisi wogatsha lweZimbabwe National Roads Administration iZinara umnumzana Moses Julius Juma. Umantshi u-Enias Magathe uhlawulise Umphoko imali yesibambiso efika kunkulungwane eyodwa yamadola i-$1,000 ukuze athonisiswe ephandle. Umlaye njalo ukuthi kumele aziveze eCentral Police Station ngolwesihlanu viki ngeviki njalo aphe abatshutshisi i-passport yakhe. Umnumzana Mphoko uxwayiswe njalo ukuthi akumelanga azame ukukhulumisana kumbe ukwethusela abafakazi kulolu daba. Lanxa emiswe enkantolo yakobulawayo, udaba lukaMphoko luzathethwa ngumthethwandaba kamantshi eHarare lapho azamiswa khona mhlaka-4 ngenyanga ezayo. Umtshutshisi umnumzana Thompson Hove utshele idale ukuthi Umphoko yena oleminyaka yokuzalwa engama-70 lasificamunwemunye 79 wadala icala aletheswayo ngesikhathi esasengumsekeli kamongameli Robert Mugabe. Uthe phakathi kukamhlaka 13 kusiya ku-14 Ntulikazi ngomnyaka ka-2016 Umphoko wahamba e-Avondale Police Station eHarare wasebenzisa amandla akhe ukuba kukhululwe izibotsha ezimbili uDavidson Norupiri loMoses Julius Juma. Ababili laba babebotshwe yiZimbabwe Anti-Corruption Commission. Ngokwenza njalo umtshutshisi uthe Umphoko wephula isahluko 106 sesisekelo sombuso welizwe i-Constitution. Kodwa Umphoko uyalilandula leli cala. Nanti igqwetha lakhe umnumzana Zibusiso Ncube.
Kasi sesivele court ubaba Umphoko uphiwe i-bail uthi abhadale $1,000 aripote kanye ngeviki e-CCD lokuthi asarende i-passport yakhe. Oqathele ukuthi ayiso fugitive at law, ngisho le nkundla ivumelane lathi ukuthi is not a fugitive at law. So sizangena futhi e-court nge-Wednesday mhlaka 4 September eHarare.
Kolunye udaba olwehlukileyo, uZulu wakobulawayo sesole amapholisa ahlomileyo aqhubeka ezula ngedolobho. Amapholisa la aqale ukubhodabhoda ngempelaviki ngenjongo yokuvimba ukutshengisela obekuqoqwe yi-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa ngomvulo. Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Mhlaba Sibanda uthi le yinto embi eletha ukungahlaliseki ebantwini.
Akukhobela kwamapolisi ekhona lapha, mina ngokubona kwambonani into engalunganga ngoba indlela yokuzama ukwethusela abantu. Lokhu kumele uhulumende akunanzelele ukuthi kakwenze abakhuphe ngokuchecha, ngoba ukubagcina bekhona khonokho it will end up hardening. Kuzagcina sokusenza abantu banjani bangawahloniphi bangawesabi.
Amazwi kaSibanda agcizelelwe ngumnumzana Shuta Ngwenya.
Angithi vele ilizwe lona ngokwalo ma abantu behleli babekhangelela ukuthi bakhululeke, kodwa insuku zonke ma sebebona abantu abathwele imbhobho, abantu abathwele induku phakathi kwabo bona bengathwalanga lutho, kusuka kubahlukuluzi.
Ibandla le-MDC lisola uhulumende lisithi amalunga alo ikakhulu kobulawayo asethunjwa mihla ngemihla ngabantu abahlomileyo bewachaya lokuwahlukuluza. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.